izakhamizi esiqoqe nazo zithu mangoyisela leziwe emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu. Kodwa umumbe ezothola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Athalia Ndlovu, isakhamuzi seNtebe, uthi bathola lo mumbe omlutshwane ngemva kokulahlwa ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka, akulanto erayithi. Abantu nezifuyo konke kuyafanana. Loko la ehulumende ezama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kujwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagugu kwamabili kuphela. Kunzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Makimoyo, isakhamuzi seMawane oneminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu uphehliwe bathwala nzima ukubhadala iy'ndleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa idlala imbi kakhulu ngoba vele kasila lutho kusukela noma bengalala siwahola amanye siwahole bolile siwakhiphe sipepe sibuye sizigokokela ilodo elinye lonke amabele onke bolile
ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha lipho moya manje mina ngingugogo kindlela ayithathani.
Umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokusilelwa kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kusemaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo lilana lerusi siyakhepha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye nezikayenza imithombo kunathi sinkomo banathi sekembuzi sibe lathi sesithelela ngathi sakathi achazele serusini avela kulabuse emawane lapho ngoba noma sithangelizazawuthoma ifile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo nokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezileyo indlala ezansi emandebeleni. Umnumzana Shepherd Ncube Ntebe uthi isimo sendlala sibi lonaka njalo sezithenga isikuba ukuze ahlenge iy'nkomo zakhe.
Jawuthi yalo nyaka inzima kakhulu ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istokfeed ukuzinika utshani hlanganisa utshani lestokfeed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla nesawudu. Hhayi isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo ngokuningi vele zifile zibulawa lindlala la manzi ahlupha futhi.
Sinesakhamuzi seNtebe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kunqatshelwe indlala.
Kalezi kuyinto esiyizulu lingani enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapho esingathi i-pollution kukhulu kakhulu kusula ama-plastic ongawabona lapha uthayele uvale ukuthi njengoba egqibeleka phandle ama-pastures okwenza singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela ngoba lapho ukugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumina futhi.
Ukhansela kawa-13 umnumzana Nicholas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphatha kwaZulu emaphandleni iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokuziqebhela imigodi yamanzi.
Sengilobe inhlelo njengokhansela endlwenzayo ngikhulumisana nezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona baya-contribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Sethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolosini. Umphathi mtambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula 100 zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uZulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane nendlala. Izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtebe ngu-Albert Ncube.